imithi ngiyangibonile iqakatheke kakhulu dadewethu, and ubekubuya amazwe afika 20 ama-ministers angikhona labanye abamele ama-ministers, and bekudiscusswa ngendaba zonezo zokuthi kungathelelwana umkhuhlane from kumama kusiya emntwaneni, khona kokwama-family planning ento ezinjalo nje. So ziningi izidaba ezikhuluma ngazo eziphathelane le mpilakahle. So ngibona ngani imithi leli iqakatheke kakhulu ngoba amazwe wonke alangu-20 bekukhuluma ngembono etshiyeneyo kuboniswana. I-conference yangibolicalise nge-Saturday izagcina kusasa. Yona namhla ubona upresident ubezoyi-officiata ukuthi iqale ukuthi ivule i-conference yangikhona. Leli ama-ministers abe bekhona, yona ubonile umama ulokhuzeni we-South Africa, and lamanye ama-ministers avela kwamanye amazwe e-China, lama-deputy ministers avela emazweni atshiyeneyo, lama-representatives avela emazweni atshiyeneyo. Zonke izikhulumeli eziqalisa ukukhuluma izolo, abanye ngabakhulume namhla after official opening, abanye bazakhuluma kusasa.
Kusasa likhangelela ukuthi kuyabe kuhlafunwana.
Ya kusasa lo uminister in charge uMombeshora nguye oseleyo khona ngale. Mina uwawuthe sesisuka la migijimele eHarare lenye imeeting eHarare, nguye okhona, nguye okwazi ukuthi line lap yangikhona yakusasa izabe ime njani.
Kodwa okukhulunywe izolo lakho bekumgqoka.
Bekuqakatheke kakhulu kakhulu ngoba izifundiso lokuncedisana lamacebo efunding zama khona ukuvikela umntwana tumaza ukuthi ama-funders angikhona ukuthi kuqhubeke lokho bebebisa izinto ezinjalo kuma-African countries la khona kwe-family planning ukuthi kube lukhona la malokhuzeni ama-NGOs or ama-partners ancedisayo continue lamanye abuya on board to assist ama-African countries kuzonezohlelo.